ulwazi lwami lungitshela khona ukuthi bonke bobabili amaPalestina nama-Israyeli abasobanikazi bendawo. Okokuqala yikokuqala. Okwesibili, amaPalestina atholwe ngama-Israyeli evele ehleli lapho, baqala ukuweba indawo, babathathela indawo ababehlala khona. Mina njengomuntu okwaziyo lokho, njalo njengesikhulumeli sezabo, ngithi ama-Israyeli alelungelo lokuba khona ngoba vele baba khona ngo-1947-48. Kodwa-ke into abayenzayo ukuqhubeka bethatha umhlaba wamaPalestina akuvunyelekile. I-United Nations yakutsho lokho, international law yakutsho lokho, ukuthi into yenziwa ngama-Israyeli ayiqondanga. Okwesibili. Okwesithathu, into eyenziwa eHamas ukungena Israyeli ibhuqe ibulale abantu besifazane, abantwana, layo kayiqondanga. Kodwa okokugcina, into eyenziwa ngama-Israyeli khathesi eGaza yokubulala abantwana ibhidlize indawo zonke eGaza lePalestine, ayihlukananga lento eyenziwa nguHitler lamanazi kumaJews kuma-1945. Abantu beGaza balelungelo lokuhlala endaweni zabo bengahlukunyezwa.
Yiphi indlela engaphathisa ukuthi kuvikelwe impilo yabantu?
Ukusobala ukuthi amazwe asapota iPalestina agoqela izwekazi le-Afrika, ngabantu abacelayo abaseveze sovala ukuthi impi kayime, into ethiwa yi-ceasefire yenziwe, kulungiselelwe ukukhothisana umlotha, impi imile nge-ceasefire, bese kulungiswa ama-securities awu-Israel. Israel ile ama-insecurities akhona sibili a-genuine, kodwa-ke indlela abaphethe ngayo into yabo, inkinga yokuthi bona bakhangelele ukuthi abantu abayenza umsebenzi kaHitler basasekhona, bafuna ukubhuqa beqede amajuda wonke kumhlabeni jikelele. Konke lokhu kumele kulungiswe ngokukhulumelana.